edolobheni lakobulawayo yisiyalo yalo phansi phezulu abantu bahluphekile ngokunjalo ke yafica ukuthi bazidingela amanzi endaweni ezijeneyo baye kuthi cwi ezifudlaneni lezi ezingabe zithwele amanzi lanxa engcolile abanye njalo bagwaqa khona phana emasontweni la amanye asencedisa abantu ngamanzi kube sokusithi ke kubozubco abantu bathwala uzubco aza abe le-standing so ngezinye iindlela sokuminyenwe kuhlala kuminyene lapho abantu abakhona emabhasini emthonjeni lezibhoraneni lezi ezinye ezishiyeniyo nje abantu abakhakizwa amanzi so khona khuyana kwenza ukuthi vele i-covid ngayiloku memetheka izamemetheka siphize sikhanyela futhi kule edolobheni phakathi abantu nxa bethengisa sebebuyele ezindaweni zabo sokuminyene siphinde sikhangele ukuthi izikolo sezivuliwe zivuliwe njalo izikolo kababalisi kabakho ezikolo okwenzakalayo ukuthi abantwana bazangena kuhle bethiyeni ispace se-one meter apart babe sebesiya emaklasini ngenxa yokuthi emaklasini ababalisi abakho abantwana sebesondelelana sebezixoxela sebebodwa phela anti kuko mhlawumbe kazelusile laphana buchakide buchelesile so ngokunjalo ke igciwana sozeliyekele ukumemetheka ngazo lezo zizathu
Sesikhuluma ngalo lelo gcikwane abantu lokho beqaphela yini izixwayiso zokuvikela ukumemetheka kwalo
COVID-19 ilokhu ikhona sikhuluma nje kobulawayo amanani alokhu eqansa ungananzela abantu asebethe bangena ezibhedlela kumbe singathi bagciniwe lapho kugcinwa khona laba abantu abale COVID inani lakhona liyaqansa i-COVID isesekhona njalo kathesi okwenzakalayo ukuthi abantu sebekhohliwe ngayo i-COVID ngenxa yokuthi kuyatshisa siphinde sikhangele inhlupho zamanzi lezi abantu abahlangana lazo kobulawayo abantu uyafica bethe cwi ezifuleni zona ezizabe zithe zaba la manzi kumbe ezibhoraneni vele kamboni ukuthi abantu basakhumbula ukuthi kule nto okuthiwa yi-curfew ngoba lakhathi esingaphuma phandle nalapho endihlala khona abantu bathutha amanzi lezifudlaneni kuze kuse ngenxa yokuthi amanzi nayo engekho endlini akuhlaleki